Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa.
Tisidlo ukuthengisa fresh chomoliya ongayichaya uyiwomise uthengise kungufushwa. Tisidlo ukuthengisa imengo iyimengo ungayiyenza ibe yijuice.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulile. Kumbe bengakazithwali kusese lesikhathi
kusobe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Kwezemidlalo sile ngxoxo lomdlali wenqindi olodumo u-Elvis Moyo owazakala ngokuthi ngobulawayo bomba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa. Ukuze sizwe amanyathelo asebewathethe, sixoxa lonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
You'll find ukuthi nxa bethengisa amatamatisi sikhanyela for one customer amatamatisi bona bebaningi. So instead of selling amatamatisi sungayenza ivalue add uyenze kumbeni kube ngufusha amatamatisi kumbeni uyenze intanga kube yinhlanyelo kumbeni uyenze ama-drinks. Sesidivetha from ukuhlala phansi sithengisa into eyi-one. For example, even le mbhida leyi sesibakhuthaza ukuthi sidlo ukuthi uthengise fresh chomoliya ongayichaya uyiwomise uthengise kungufushwa. Sesidlo ukuthi uthengise imengo iyimengo ungayiyenza ibe yijuice. So ngezinye izinto esizenzayo sikhangelele futhi lokuthi uhulumende wathi lesibhaye iZimbabwe products. So we're producing now izinto zeZimbabwe. We find ukuthi abantu sebeproduce ama-flow polish, ama-detergents, izinto ezithize. So sibafundisa futhi lokuthi bebrande ama-products abo. Bengaphongwathengisa engabrandwanga. So sebrandwa bekwanisele ukuthi baregister. So kungamakhampani okuncane ongamabhizinis omncane okuthi sibalekela phela lezimra ukuthi njengobana layo ngapho iyagijimisa. So nxa seberegistile ama-companies sibekwanisa labo ukuthi bebhadala i-tax ezemthethweni. Kodwa kusesezimfundiso eziningi esizenzayo njalo siyakhulumisana nomunisipala, sikhulumisana lohulumende njalo.
Abazihiqizela impahla zabo singathi kuhlanzekile yini lapho abasebenzela khona njalo ngubani ohlolayo ukuthi impahla lezi zenziwa kuhle ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi azisoze zithinte kubi abantu kwezempilakahle.
Sisebenzisana labo Ministry of MSMEs. Yibo abalabantu abaqeqetsheleyo ababafundisayo ukuthi bapheke njani izinto zabo. For example, maybe ukuthi beyenze ijuice, you know, eyokunatha, even lama-detergents. Bayamonitwa laba bantu ukuthi sibone ukuthi amagabha abawasebenzisayo aklini, konke abakwenzayo kuklini, labo basmart. Sesibancedisa njalo ukuthi beregister amakhampani abo as a group. Ukuthi ama-policies eZimbabwe anzima ukuthi siyalandela kakhulu, but siloko sikhulumisana especially laba SARS, laba abayenza ama-barcode, SARS ukuthi iteste ukuthi izinto zabo zisemthethweni ziright. Kodwa ngendlela abatrenwa ngayo asikaze sizwe umuntu ogulayo. And sokulabanye abangenisa izinto zabo ama-drinks like kuma-shops amancane, kuma-tuck shops, umkambo yona le encane okay labo spa akusela. So ngama-drinki sibili esiwakhangeleleyo ukuthi a-right mahle evinela lama-cascade.
Abaphatheka kakhulu kulokhu ngobani? Labesifazana bayeza yini ngobuningi ukuthi bebhalisa amakhampani abo?
Thina njenge-BVTA masikhangele 75% of abantu esisebenza labo ngabomama. So we find ukuthi vele omama yibo abathatha i-active role. Even noma bethunga sike saba lenhlanhla nje sathola umngane osincedisayo ukuthi laba sibe lamabhizinisi angathi akhanya acaca ba-register. So silama-groups sibele amaningi ephosi afika 20 sibele ase-registile asebebizwa sibele ngokuthi olisipho, asebebizwa ngokuthi izikhukhukazi nxa ligcina inkukhu, asebebizwa ngokuthi omama banamhla besenza ama-drinks, o-golden shine, flow polish. So bengarejista kamakhampani abo sesibayenzisa le branding bese le training ade siyenza ukuthi go digital ngebhizinisi yakho ukuthi uyifake ku-Facebook, uyifake ku-WhatsApp, uyifake even lakubo-email ukuthi hhayi ngile bhizinisi yami ukuthi even ungagugula kunje ukuthi hhayi mana ngidinge onesipho mbene ngidinge umama wanamhla nje ku-WW bani bani ubuyithola ihlithi ba ikhiphe lama-products yabo abayenzayo. Kade kungehlulani imazo esiyinathayile barcode ama-detergents abuya from South Africa amakungu-oyila abuya endaweni ezishiyeneyo yalama-barcode ahloliwe ngokusemthethweni. So lathi kancane kancane sizafika khona ngale ukuthi kathi sama-WhatsApp asesengamafoni lawana okuthi sokuyifoni ukuthi nizafonela umntwana kuphela. No, uzayibona sile business address noma usumdinga awusadingi usisidebi, usudinga suthola sokungelinye sokule branding name yakhe ayifakileyo ukuthi ngumama wanamhla, ngusukhukhukazi, ngonesipho, ngupatsima, wathini kwathini. All in all ekugcineni kwangona sifuna betshiye ilegasi yabazukulu babo. Sinanzelela ukuthi kudala silabo mama labano usithi ungalunguza ngawento ukuthi makobra angithi mavimu, but bangaphi basebenza ye bafundisa abantu ababo atesaba abantwana bakhona bangamainodoko bangabolekturer bangamanesi. But ugogo sebhubhile kasalanga eleli gasi, ugogo sebhubhile kasalanga yaziwa. Sesepho ngukhuluma ukuthi umuntu owayehlala laphana kwakungumavimu wereze nxa kuyilokhu zeni kuyibrand eyaziwayo iyasale lokhu ithengiswa abantwana besale bebenefit. Yikho sifuna ukukubuyelela khonokwani ukuthi ibrand mayingafi kulezinto eziningi sibili silabo otebotebo peanut butter, ogogo bomkhomo webayozathola yidrinki eyenziwe ngumama layese gogo mkhomo erecognizwa ethengwayo ema-tuckshop ethengwayo ezipawuzeni nguminista wethu laye besigqugquzela ukuthi hhayi let's go beyond our boxes esilawo and think sibone ukuthi siyayenza njani ngoba ukuthi sibe ngo-cry baby zikhale kungela lutho silwenzayo akuncedi.
Lowo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ecingweni ekhona le koBulawayo. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulelwe kumbe bengakazithwali kuseselesikhathi ukwenzela ukwehlisa amathuba emigoqo abangabhekana layo nxa sebebeletha egoqela ukuswela kumbe ukubhubha. Umongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende ongathandanga ukubethwa ngegama uyaxwayisa.
Ngingakaqali vele ukuthi azithwale, nxa esefuna ukuzithwala akazihlolela ukuthi impilakahle yakhe injani. Kungazokukhonfeme namhlanje ukuthi uzithwele, siyakhuthaza ukuthi base bayebhalisa ezibhedlela ukuze balandelelwe ukuthi baphile kuhle yini, kuhlolwe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo. Kasitsho ukuthi kamele linyanga zibe ntathu zibe mbili, sitsho ukuthi angavele abekwazi ukuthi sengizithwele akasavele abhalise ezibhedlela ukwenzela ukuthi agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Imbadalo-ke ingabe iyiyo ebasindayo ukuthi bebhalise?
Imbadalo ziyasinda abantu kakhulu, izibhedlela ziyadula zonke nje zingabe zingezikahulumende ikakhulu njani lezi ezizimeleyo. Imali kayikho ebantwini ikakhulu laba abahlala ezindaweni ezikhatshana lezibhedlela. Imali yokugada ukuthi ayifika khona nje vele esibhedlela imali ephezulu kakhulu. Le mali yokuthi afike kesibhedlela ebhalise abe umuntu ozabehlolwa ngaso sonke isikhathi, konke lokho kusinda umama ukuthi abhalise ngesikhathi. Kulezinye indawo ezilokhu ezisasilela amaklinikhi, othola abantu behamba ama-10, 15 kilometers njengasemaphandleni, kungela klinikhi yokuthi bangathola ukuthi bayebelethela khona. Ingaba khona ekliniki eduzane maybe uzathola ukuthi istaff esikhona silutshwane kakhulu ukuthi sidile nezakhamizi eziduzane kuleyo ndawo.
Ngaphandle kwembadalo bengabe bekhona abanye abalokhe belandela okwesintu kumbe abamadolo nzima nje ukuthi baye ezibhedlele.
Abesifazane abangalandeliyo bakhona kodwa ayinani labo seliphansi kakhulu. Abangalandeliyo lokhu ebesesekhona, abezokholo labakholwayo isintu basesekhona kancane. Abongikazi abezecommunity lokho besaphuma sibili phandle besiyafundisa abantu phandle ukuthi hayi ukubelethela ekhaya kuba yingozi, babachazele ngezonke iy'ngozi zangkhona. Siyabachazela, siyabafundisa, kodwa umuntu ukuthi aguquke kuthatha isikhathi nokubona ukuthi kuyini okubi lokuhle.
Lowo ngumongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende esixoxelaye eseGweru. Kweziphathelane leMelika, isiqinti seTexas silabantu abavela emazweni asemhlubulweni weAsia abanenganyana abayi 1/3 yabahlali kuleyo ndawo. Njalo abanye imdeni yabo yafika eminyakeni elikhulu lamachumi amahlanu edluleyo, i-150 years. Abavela eChina, amaChinese Americans, bafikela eLone Star State. Kulabanye njalo abaningi eziqintini zeNew York leCalifornia. Ekolitshini leRice University kwavulwa indawo eyaziwa ngokuthi yiHouston Asian American Archive ukulondoloza umlando wabo, ukugcina impahla zabo zesintu, lembali yabanye babo abafeza imisebenzi emihle entuthuko emphakathini. Wonke lokho bekwabelana lezizukulwane zabo. Udaba lolu lulotshwe intathelizindaba ye-VOA u-Elizabeth Lee, latolikwa yi-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kangcube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi, umhlali wakobulawayo ngodubo oseluhluphile olwezidakamizwa.
Ukuphatheka kwabontanga ekusebenziseni izidakamizwa luhlupho kakhulu oselukhona esilubonayo indawo yonke nje lapho esihamba khona. Kusuka kube banzi kakhulu ngoba lawo umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Iningi labontanga liyaswela imisebenzi, ngakho ingqondo zabo zididekile, baswela okokwenza ezigabeni abahlala kuzo. Kudala sisakhula kulalabo, futhi njalo abakhula bebancane kulathi kudala besitshela ukuthi hayi, kuma-communities kwakusiba le midlalo, entertainment, arts and culture, ibhora lokunye nje, imidlalo ethini abantu ababephatheka kuyo okwakuqoqwa ngama city councils konke khona kuyena sokwachabalala. Singakunanzelela khona kuyena lakho akukuningi ontanga abangakwenza okuproductive ezigabeni abakuzo. Indlela nje impilo yedolobheni engayo ukuthi ngempela view ufuze kube le ndawo ezivalulekileyo ezaziwayo ukuthi awungahamba lapho lalapha yana kulalokhu okwakhayo ongaphatheka kukho. Konke khona kuyena kakusekho, ama youth club siyavalwa, ama recreational park asayachabalala. Kuningi okwakusenziwa kudala okungasekho kathesi kuyangezelela, but injongonhloko yohlupho kimi ngombono wami ikhona lokhu kuswelakala komsebenzi. Njalo abantu nxa ingqondo zididekile bazadinga phela ukuthi bazidakise ilanga litshone bengaboni ukubhokakala kwelanga lakhona. Nxa ulohlupho odinga uncedo, ixoxa lomngane owuqala vuma ukuthi ulohlupho, ungalandula ukuthi hhayi ngi-right wona ukwazi ukuthi ulohlupho, vuma ukuthi ulohlupho dinga uncedo. Ukuthi uludinga ngaphi kuyachiyana ukuthi wena ungaphi. Bakhona yini abazali, bakhona abafowenu, abanewenu, xoxisana labo. Nxa imali zivuma njalo, hamba ku-rehabilitation uncediseke. But okokuqala ukuthi ivuma ukuthi ulohlupho. But okutshoyo ngomzekeliso ophileyo, ye akula mqhatshi ofuna ukusebenza lo muntu ohlala edakiwe. Ngoba wena nxa uqhatshiwe uyisibonakaliso somsebenzi wona lowo owenzayo nxa uhamba lapha abantu bakukhangile bajaja wena bajaja lomqhathi wakho so nxa uhlala udakiwe kawusancedise ekuthuthukisweni kwekhampani yona leyo oyisebenzelayo baza kuyekela uhambe ngoba bayakuholisa kodwa wona kawusasebenzi subaphambanisa unjongo zabo abalazo so hayi vele kuzafuse bakuxolise ngoba njalo you pose a risk also to kwabanye osebenza labo nxa uhlala udakiwe sungabachaphe nosungabalimaza ngendlela ezijiyeneyo so ngakho kuyinto i-right sile ukuthi bakuyekele uphume emsebenzini
kukhona na okwenziwayo ukuqeda lolu dubo eZimbabwe
uhulumende sezamile ukungenela lapha lalaphana ngengizwe besithi kule task force yoku-attracta lokhu lalokhu ama-artist wezelayo ekhampeni ngezingoma abazihlabelayo ukuthi hhayi ontanga lingaphatheki ekusetshenzisweni kwezidakamizwa so yimizamo engiyibonayo nje ku-community kulabadala njalo ku-community abazipha umlando ukuxoxisana labontanga kuzigaba lapho abakhona kuzo bebanika ezinye izinto zokwenza in ways to replace lokhu asebekwenza ngoba bathi bayaswele okokwenza so abadala nyake mbona ezikhathini eziningi bezama labo ukuthi babanike ukuyimisebenzi emisebenzi anyana abathole imali so indlela zokuxazulula lokhu zimbalwa kuya ngokuthi ungaphi kodwa wena njengawo lo mlando olohlupho lwakhona nguwe lo mlando ukuthi ukulungisise lokhu
kusigaba sabatshaba esixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi umhlali wakoBulawayo ngodubo lwezidakamizwa asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngudaba kancube
ngesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
kwethu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uKips Dube namhlanje ke ngisegwanda khona le ngilenduna uMathema nduna kunjani baba
ngiyaphila
ye akusitheleke ukuthi ungaphi khonapho lapho khona
kade ngisegwanda
ye kunjani enqameni khona
hayi ngibonga nje ukuthi ngilobuwathi
Ancho phela yeso lapha nduna namhla sikhuluma ngodaba lobuduna siyabona kulezi nsuku kule nduna ezinye ezingabo mama kambe vele kwakuvame kanganani esintwini futhi kube le nduna yesifazana
esintwini sesintu sezolo akuzange kube le nduna engumama uyaqala nje namuhla ngoba sekule ama-gender rights ngesesekha izinto ezezinye zizezizofaka phakathi kwabantu esintwini ngoba khangathi izinduna zonke ezazikhona ikakhulu ngapha emsinda kithi lemandebeleni into yayikhona kwakuyinto yama-general izinduna zonke zabakhona kwakungumuntu oyabezibonakalisile ukuthi uyenelise ukumelana lempi empini noma lakhathesi kawuhamba abafazi ukuhamba amadoda la lenjolo bekungahamba abafazi lokuhamba amadoda so ngapha ubudina bangapha kakhulu kuyisebhintini babungoba amadoda
ye so singathi pho akuphazamiseki khonokho yini ukuthi sokungena abesifazana kulezi nsuku
kuyaphambaniseka ngoba kusuka kuphume ngangikhuluma nabantu ngithi nganingawo lobo yihlamba iyabe yinto yomzila othile okufanele kube khonapho kodwa-ke okusuka isikhathi esingafuni ukulandela khona kwelo kufanele kungahamba induna nakuyukuthi emulini akwabi lo muntu olungele ukuthi ngaphathi kuyakufanele kubambe umngisa kumbe kubambe omunye umuntu esekuhlebeni le nto yemuli ngoba isintu sethu siyasilakheka uyathola ukuthi namhla kufa ubaba obephethe imuli kumbe phethe ubuduna kube sekuthiwa sekuthatha omunye wemuli hhayi kakusohlizi liyabe lisakhala lina njengemuli alivunyelwa ukuthi libe ngabantu elibonakala likhulumisana labantu into eziyabe ziphathelane lobuduna kuyabe kufanele ukuthi kuye kumdlisa olikhethe omunye umuntu ongasowemuli onguye oyabe libambele lobo bukhosi kuzokufika isikhathi sokuthi likhale kuvilwe kudlule isikhathi esiningi uzavumelana nami ukuthi esintwini siyakwazi ukuthi nxa umuntu ezila kuyahlala umnyaka kwenzela ukuthi kwenziwe izinto ezithile ezibuye kuphazelana lombuso lakunye okunjalo chithe le mpahla zalowo muntu obekhona ephila zinto okungaqaliswa-ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi njengoba siyimbulenje ubukhosi lobu kathi sibuya ngapho akujalo ukuhluphe kwesintini then ngabe ukuthi mina kangizalanga umntwana ongumfana njengoba ngilo mna wami umkhulu wayenezele umfana kumbe ngephila bekusiya kuye kumbe kuye ebantwaneni bakhe ngoba kuyabe sonke sekwazi ukuthi lwanawo yinduna yebo yi kodwa ubambele bonke indlela
Hayi ke siyakuzwa nduna sibonge kakhulu ungadina lokusasa sabehlala sibuya sizwe ukuthi ezamasiko sihamba njani kuwe khonapho nduna yethu
hayi isiko lethalala ulwa yithi abanikazi bakho ungani ngithelela ulwemzini ngikhoze kungani liyathupha
imathemba
yabo
ye kwezamasiko belilami umthembo sithembayo ngixoxa le nduna umathema besixoxa ke ngesiko lobuduna Nithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya namhlanje silomfundisi usenisibanda
zafuna namhlanje sibale kumahubo 42 uDavid uyalobo uthi yena njengempala inqanela imifula yamanzi kunjalo umphefumulo wami uyakunqanela uNkulunkulu umphefumulo wami womele uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo ngizahamba nini ngiyohlangana lo uNkulunkulu ngifuna ukuthi mina kulento eqhakathekileyo okumele ibe khona empilweni zethu ukuze sitshona sebukhoneni bukaNkulunkulu siyakwazi ukuba impala nxa inqanela amanzi isiwomile ifuna ukuyanatha iyagijima iwanuka amanzi izi iwathole lapho kulamanzi khona kulomthombo wamanzi kumbe kulemfula khona nxa impali siyakhona ngale iyabikwazi ukuthi kodwa ke emanzini siyakhona ngale ingabanjwa izilwane kumbe kulengwenya kumbe kulokunye siyakuvika konke lokhu siyanatha amanzi ukuze iqede ukuwoma thina njengabantu okokuqala into edingakala empilweni zethu ukuba siwomele uNkulunkulu lobukhona bakhe abantu bawomela ezinye izinto eziphelayo uIsaiah kuchapter 55 uyakhuluma ukuthi kambe ukhona na owomileyo ongalamali yokuthi kuthengwe lokhu amanzi ukuze aqede ukuwoma kwakhe manje nansi indaba ezimnandi ukuba uNkulunkulu nguye ongaqeda ukuwoma kwethu njalo amanzi avela kuye athengiswa akudingi intengo evelela kithi ngoba yena sowabhadala leyo ntengo amanzi akumele siwanathe nguye uJesu Kristu ubukhona bakhe uJesu esempilweni zethu siyamkhumbula umama lwana owahlangana loJesu emthonjeni emdingela esithi ufuna ukumnika amanzi kodwa uJesu wasesithi hatshi awumelanga kube ngonika amanzi kodwa mina yimi endilamanzi okokuthi unganatha amanzi lawo akwenza ungasawomi futhi ngoba uyakusunatha amanzi aphuphumayo aphuma empilweni zakho Ngakho ke ngifuna ukusinika ingqobe ngezinto ezintathu okokuqala ukuba sibeni kwazi ukuba amanzi lawo azayenza ukuba singawomi njalo siwathola kuJesu abantu badinga indaweni eziningi izinto abangazinatha ukwenzela ukuthi impilo zabo zithole ukusuthiseka kodwa bazibone sebewomile futhi inotho esiyithola emhlabeni amandla esiwathola lapha emhlabeni ukubukwa ngabantu lakho konke ukuthola inkazimulo ezivele ebantwini kumbe ukufunda abantu babezama ukuqeda ukuwoma kwabo ezintweni ezehlukeneyo kodwa zonke lezo zinto ziyize nxa uJesu kungawusuye okokuqala esimnathayo ngifuna ukuthi ube kwazi ukuthi umthombo owudingayo yiwuphi nxa uwomile udinga umthombo onguJesu Kristu okwesibili ngifuna sinanzelele ukuba lokhu koma kumele kuvelele kithi uNkulunkulu kakufosi ukuthi mbukubamba ngamandla ukuthi uze kuye siyayibona impala nxa idinga amanzi okunatha ayiso sifule esibuya empaleni kodwa impala iyagijima iseqa amagwenzi iseqa izihlahla ibaleka isiyadinga inuka lapho kulamanzi khona wena kumele ube kwazi ukuba lumthombo ongakwanisa ukuba uqede ukuwoma kwakho konke thola elizwini likaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu yiwo amanzi esiwadingayo empilweni zethu. Akho namhlanje ngifuna ukuba ungamdinga uJesu, udinga ilizwi lakhe ngoba yilo eliqedwe kuwoma kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama lika Jesu. Siyathandaza ube imphefumulo levulekileyo isizwe ilizwi lakho. Inike amanzi avela kuwe, amanzi ababa impophoma nxa ephuma kibo esiya kwabanye abantu, njalo azabenza ukuba bangasawomi ngoba banathe wena Jesu, banathe izwi lakho, banathe ubukhona bakho moyo oyingcwele. Siyathandaza igama lika Jesu ukuba baba kwenzekale kube njalo ngegama lika Jesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkumo.
Wezemidlalo. Namuhla silomdlali wenqindi oludumo uElvis Bulawayo Bomba Moyo owakubulawayo kulezi nsuku uhlala kwele South Africa lapho azilolonga khona encintisa kumidlalo yenqindi elwela izicoco ezichiyeneyo kuzwekazi leAfrika lasemhlabeni jikelele. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Uchaya eziwayo ubulawayo bomba uphosa inqindi njengenqindi. Asizweni elonda imbali yakhe.
Ngizalelwe kobulawayo empilo hospital ngikhule ngihlala enkulumane yaye. Ngafunda enkulumane khonapha esikolo okuthiwa yimtshane i-primary school. Ngaqedelela esigombe primary school then i-secondary. Ngasengena-ke enkulumane high lapho ngenze khona uform 1 aze ngafika uform 4. Khonapho nje enkulumane eholu engiqale ukufunda khona izinto lezi eziyingqindi zokulwa. Ngiqala nge-carriage lapho eholu.
U-Elvis uthande umdlalo wenqindi esakhula ngoba uphosa isibhakela kuyinto ayithandayo.
Ngiqale ngo-2003 ngiqala nje kuma-amateur lapho. Ngaze ngathi 2005 ngangikhona nje ngiyithatha nje ngathi ngiyaqina ngayo. Ngalo ama-amateur fights bona angena ku-34 and then mhlawumbe ngabe nganqotshwa amathathu khonapho phakathi kwe-34 leyo. Ngase ngisiyaba yi-professional boxer-ke ngiqala e-South Africa lapha e-Johannesburg ngo-2008 ngo-September ngikhona ngithola i-fight yami yokuqala yokuba yi-professional boxer.
Ubulawayo Bomba uncintise kumdlalo yenqindi eminingi eZimbabwe nakuzwekazi le-Africa uthi ukhona odwa ngeke awukhohlwa.
Kule one i-fight engayilwa eHarare ngo-2017 mangilula i-title okuthiwa WBF which is World Boxing Federation All Africa Heavyweight Boxing title. Ngisilwa nomfana waseKenya Tong Bernard Adi. Ya nginqoba-ke lo mfana lo seHarare lapha e-Rainbow Towers. Ya bengiqala nje laphana ukulwa kuyukuthi i-support yonke i-supporta mina. Ama-fans wonke ayeculela mina. Angiyilibali leyani fight leyana ngoba hhayi angijabulisa kakhulu leyani fight.
Lona igama elithi Bulawayo Bomba labuya njani moyo?
Kulo commentator ebengisilo lapho mangiqala ukungena ku-MMA lapho mangijika nje izibhakela zami ngijika nje athi angikaze ngibone umuntu ojika amabhomba like lo umfana wakobulawayo lo endayi sakuhlanganisa nje sabona kufaneleyo nje ukuthi sithi hayi Elvis the Bulawayo Bomba. Bengisijika isibhakela awuyezwa nje ukuthi hayi msuka mfuka uyisusa indoda hayi ukuthi nje isuwahlala msuka mfuka uyidudula sibili ngisuse phansi.
Ubulawayo Bomba uloku edlala umdlalo wenqindi lokulwa ekhaba owe Extreme Fighting Championships i-EFC ulo mdlalo omkhulu ngenyanga ezayo.
Njengamanje mina ngikucamp ngilungiselela i-EFC 122 kusho ukuthi izoyenzakala eSouth Africa eSunninghill kuthiwa yi-EFC Institute mhlaka 10 April. So ngiyabe ngisilwa lo ndoda kuthiwa ngu-Antoine Morel obuya eFrance. So silwela tightly EFC ngi-opportunity yami esibili le ukuthi ngibe yi-champion. So yiko nje ngibhizi ngakho okwamanje and then but for ukusebenza ngiye le security company Bomba Protection la nje ngiyenza khona i-private security.
U-Elvis Bulawayo Bomba Moyo uthi kakwazi ukuyathatha nini umhlala phansi ngoba umdlalo wenqindi uyawuthanda. Imele Studio 7, igama lami Jesus Band.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo, yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.